Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 11 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukubuyiselwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Thembo Mohadi kungakuveza ukuba uhulumende esilayo ngonjani.
Kodwa uhulumende uqonda ukuhudu labonabo abalamacala aziwayo asegcekeni.
Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe ngunobhala jikelele umanyano wamazwe omhlaba United Nations kuthiya abanye bedanile.
Lokho kungabe kushiwe nginobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezu kwayo.
Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni yeBarberfields kobulawayo obe kudlala khona iqembu leHighlanders leDynamos lukhomba imizondo esemphakathini ngokhetho olusanda kwedlula.
Yikho ngizwa ke ingoma ezihlatshelwa ke abalandeli beHighlanders ngingoma ezihlatshelwa abalandeli beDynamos. Yebo kwezingoma ke ezitshengisela ke imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hayi imidlalo leyi ke kuba yimpi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ukubuyiselwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Thembo Mohadi kungakuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. UMohadi owazisukela esikhundleni lesinyakenye ngemva kokuvela kwembiko ethi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanye amadoda usephendukile usenguye omunye wabasekeli bakamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngibone ngathi nje kakulani la yena uMohadi njengomuntu, kodwa ke ngibona kuyikukhomba indlela izinto ezenziwa ngayo kuZANU-PF. Uba nje isibonelo sokuthi iZANU-PF libandla elinjani. Abantu basakhumbula mhlophe ukuthi kanti vele uphenduka nje wayevele njengoba wayekhona kwakutheni. Izigigaba lezo esasizizwa zaphela zaphetha njani. Lesikhathi sakhona sesesifitshane. Aluba ngombono wami lokhu engathi ngesilungu yi-system yenza kuhle, bekuzadingwa omunye nxa kuyikuthi lokho kusafuneka ukuthi umsekeli kamongameli vele kuzaphu endala. Bakhona basasekhona baphila abanye singabaqambala ngamagama ababengathatha leso sikhundla. Kodwa-ke uthethe umuntu yebo waziphumela njalo laye ukuthi awagumsenzi ukuthi wayekubona ukuthi okuyinto lokhu ingxenye kuyamthinta sibili kakhulu wasesithi hayi ngcono ake aphume achawe ngumoya. Ngako ukubuya kwakhe kayisikho njengoba ngisitsho ukuthi nguye isiqu sakhe uMohadi. Yena lokho khokhela indlela emlethe njalo lapha emsebenzini onalowo. Ngibona indaba ikuye kakhathali ngala ndaba ukuthi kutheni enxa kukhona la akwazi ukuthi angala uyawala ngaliphi kwini okunye akwazi kube sekuthiwa walelani lo nembeza wafa kudala.
Manje nxa ukhangele amazwe angomakhelwane kumbe umhlaba wonke jikelele engaluthatha njani udaba lokubuyela esikhundleni sikamnumzana Mohadi?
Umbono wami uthi nxa laba bacubungula izindaba kubomakhelwane lamanye amazwe sibuyisela kwaba nendaba ezinjengalezo ayelazo ngabona bama ngala sibila ukuthi kanti sivele singabantu abanjani. Angithi nxa sekuthiwe kwakhethwa nxa kuyikuthi asithi ukhethwa ngabe luhambe kuthi, angithi lalabana ababevele besehluleka kuhulumende odluleyo njengoba kuyinto yinye, angithi bebezabekwa eceleni kungena abanye abazancedisa ukuthi uhulumende lomtsha aqhubeke nge-page elitsha ngekhasi elitsha lokubusa. Bayazibuza ngabona labo ukuthi kuleli izwi leZimbabwe kwenzakalani abantu bangenza lokho abakwenzileyo babe beceleni baphunyuzwe kunathi bengathi sebephumule kumbe kuyabe sokucatshwa ukuthi abantu sebekhohliwe babukiselwe njalo isibonelo nangu lumama wabanja lesaka legolide AOR Tambo International Airport eSouth Africa kwaba indaba mlonyeni yakhulunywa kodwa ekugcineni ucina nje vele zihambela ingathi ngakulalo nangu lalo umama othiwa Mfumira wathiwa ulecala lokweba izimali landani ngabona ongu-minister we-labor nxa ngaphambani usebuyile usenguseneni izinto zonke lezi abantu bazikhangela ukuthi kathi vele sibuswa ngabantu abanjani bakhona abantu yebo kakho ngelasici kodwa bakhona abangcono abangazelwa lutho kodwa luhulumende uqonda ukuhudu labo nabo abalamacala aziwayo asegcekeni.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe. Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe nguNobhala Jikelele womanyano wamazwe omhlaba United Nations kuthiye abanye bedanile ngesikhathi abanye belokhe bethembe ukuthi inhlanganiso zamazwe omhlaba zizangenela kudaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. UNobhala Jikelele wenhlanganiso United Nations umnumzana Antonio Guterres uchayele ihlombe uMnangagwa esithi ekhuthaze ukuthi akhethe abesifazane kuhulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa ukuthi lokho sekungathena abantu beZimbabwe amandla okuthi balwele ekuthenini ukhetho kade lungakhululekanga. Ngicabanga ukuthi lowo mzabalazo wokuthi kube khona ukuxoxisana phakathi kwamaqembu lamabili okuyizano PF ne-CCC kusadingeka ngaphandle kokuthi mhlawumbe uNobhala we-United Nations usetheni ngoba kumele sinanzelele futhi ukuthi i-United Nations ayingeni ekuthenini ilizwe nelizwe lomhlaba lona liyabe lithini ngokunye likubonayo kwenzeka kwelinye ilizwe ngoba uma sithatha izinhlangano ebekade ziqaphe ukhetho beziningi okumangalisayo lezo nhlangano ziyezayo bika emakhaya la ebezivela khona ukuthi ziboneni ukhetho luhambe njani amazwe omhlaba amaningi la ekhona siyakwazi ukuthi alandela lokhu inhlangano zabo akade bezithuma ukuthi sizoqapha ukhetho ukuthi sifike zabika ukuthi okunengike okuvelileyo kuzofika la sikhona ukuthi inhlangano eziningi ziye zashicilela ukuthi ukhetho kade kungasilo khetho olukhululekileyo olulandela intando yeningi. So lokho kukodwa lokho kungabe kushiwe nguNobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezu kwayo ukuthi ingxoxo ezingadala ukuthi kube khona ukhetho oluzaqala phansi noma kube khona uhulumeni obumbano akusho ukuthi lezo ngxoxo kumele zingabe saqhubeka ngoba laba amazwe uma ethi kumongameli lono sezigcobile asikuthathi njengomongameli okhethwe ngabantu ngokukhululeka kwabantu beZimbabwe. Ayizukukunqanda lokhu United Nations, ayizukukuvimba lokhu, ayizukuwatshintsha amazwe ukuthi abe nobudlelwano ebe wona engafuni ukuthi abe nobudlelwano. Ngiyacabanga ukuthi lokho uma ngabe kukuthi iZANU PF ingelakho ukwamukeleka emazweni omhlaba amaningi mhlawumbe adingwa izwe leZimbabwe ukuthi ezotshala izimali, adingwa izwe leZimbabwe ukuthi kube khona ubudlelwano ukuze umnotho weZimbabwe uthuthuke. Kuzayiphoqa vele iZANU PF ukuthi iye ezingxoxweni ne-CCC kuyoxoxiswana kubonakale ukuthi kuyiwa njani phambili ngoba okuzoba khona ukuthi ukulawuleka kwelizwe izwe kuyabe kungasekho lula udicileleka komnotho phansi kuzobe lokho kuqhubeka kusiya phambili lokho okuzoletha incindezelo enkulu kuhulumeni weZANU-PF ukuthi abone kufanele futhi ukuthi into engasiza ilizwe ukuthi kube khona uxoxisana uxoxisana lokho yikho okuzozala okungase kwenzeke siya phambili ukuthi kungaba nokhetho olutsha noma kungaba nokhulumeni wobumbano.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni yeBarberfields kobulawayo obe kudlala khona iqembu leHighlanders lele Dynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngenxa yempumela yokhetho olusanda kwedlulwa edlula ephikiswa ngabanye. Abalandeli beqembu leHighlanders basole uNompembe abathi bekumele anqume ukuba iqembu labo liphiwe umbekwa ipenalty kodwa yena wala. Imidlalo yamaqembu omabili la yandise ukuletha ukufuthelana. Kodwa abanye ngabathi ngabe abalandeli beHighlanders besebenzise ulaka abalutshengise izolo ukulungisa ezombusazwe ngabe kuyalunga. Sixoxe lolandela izomdlalo umnumzana Edwin Ndlovu ongukhansela njalo wedolobha lakobulawayo othi indlela amapholisa agijinyiswe ngayo itshengisa ukuba abantu bengabambana bengafeza izifiso zabo.
Kuyatshengisela ukuthi ke uZulu weZimbabwe ma angamanyana iloba yini afisa ukuthi ayenze iyenzeka. Okuqakathekileyo ukuthi uZulu amanyane. Nxa uZulu emanyene kuyasebenzeka konke afika kufisayo akuba lula kakhulu. Kodwa ke nxa uZulu engamanyananga akulanto angayenza. Yikho kufana ke lo mnyaba wenkuni ezibambene kumbe ngithi umthanyelo. Umthanyelo awungeke uqamule nxa unjalo utshani bubambene. Kodwa kutshani ngabukhipha munye ngabunye yena lisukuthi ubuqamule. Yikho kwenzakala eBarberfield Stadium kutshengisele sibili obala ukuthi hatshi uZulu weZimbabwe angamanyana ulakho ukuthi anqobe ulakho ukuthi afeze izifiso ayabe lazo.
Bakhona njalo abathi bona okwenzakale eBarberfield yikuzonda kwabantu abazonde ngenxa yokhetho indlela impumela ehambe ngayo sebebona sokufana lalokhu okwenzakala alayo enkundleni yomdlalo wenguqu. Ukubona njani wena lokhu?
Umdlalo wenguqu phakathi kwamaqembu athi Highlanders le Dynamos awubi ngumdlalo wenguqu kodwa ke kuba ke ngezepolitika. Yikho lapho ke abalandeli beHighlanders abantu beMagebeleland abantu bakobulawayo abayabe becabanga umbhuqazwe lapho abantu bakulo mhlubo lwelizwe ababulawa khona ngesikhathi senesane sisaziyo kukurawundi. Yikho lapho abantu abatshengisela khona inzondo yabo lokungathandi kwabo uncindezelo kuncindezelwa abantu abavela kulo mhlubulo. IHighlanders ingadliwa yiCape United, IHighlanders ingadliwa yiManica Diamonds asozithole kulo dlame. Kodwa IHighlanders ingadliwa yiDynamos abakuthathi njengomdlalo wenguqu kodwa bakuthatha njengokuthi banqotshwe yisitha. Yikho sinanzelela ke sibona kusuka kube lo dlame khona. Sinompembe belaye usuke ke waphambanisa kakhulu wangani ke ufeva ke iqembu leDynamos. Kubalandeli ke beBhoso ke kuyabe kukhanya kuyikuthi ubuntu babo yibo sobuhlukunezekiwe, ubuntu babo yibo sobudiliziwe. Akusiyo nguqu kuphela, kuningi okuyabe kusenzakala. Siphuma kukhetho olutshontshiweyo kwabanye abalandeli benguqu, abalandeli beHighlanders kuyabe sokuyisikhathi sokutshengisela ukuzonda khona. Lokungahlaliseki, lokungazwisisi, lokungathakazeleli okwenzakalayo ngesikhathi sokhethwe. Konke lokho bakutshengisa ke kumdlalo wenguqu ke kakhulu nxa iqembu leHighlanders linqotshiwe. Yikho sikubona kusenzakala lamhlanje akumangalisi. Umdlalo weHighlanders leDynamos awube umdlalo wenguqu kodwa ke kuba ngezopolitiki, ngezepolitika njalo kuphinde kube ngezemihlobo. Yikho ngizwa ke ingoma ezihlatshelwa ke ngabalandeli beHighlanders Highlanders ngoma ehlatshelwa abalandeli beDynamos. Yebo kuyizingoma ke ezitshengisela ke imihlobo yabantu, kuthuka imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hayi imidlalo leyi ke kuba yimpi, akusomdlalo wenguqu. Yikho ke kobulawayo kwabalandeli beHighlanders ngowabo umbono la ukucabanga kwabo iqembu laba kumelanga linqotshwe lapha ekhaya, ikanti labeDynamos ngokufanayo elabo iqembu laba kumelanga linqotshwe ke iHighlanders linganqotshwa iCape United, linganqotshwa iloba yiliphi iqembu mbochicken ini kakubi lo dlame.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu olandela ezemdlalo wenguqu obexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa usenqume ukuba owake waba ngumeya wedolobho lakwabulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. UMalinga ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane ngolwesihlanu ebusuku ele minyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa lasithuba munwe emunye 79. Ube ngumcebisi kamongameli ledale lekhabhinethi. Kundaba zabagogekileyo, abebandla le-CCC bethule amazwi enduduzo kumndeni kamuyi ngesizwe amazwi esiwathunyelwe isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-CCC likhala lemuli ka-Dr. Malinga kwaba yimeya wakobulawayo, njalo nguye owasebenza gadalala ukuthi abantu abaphila lobugoga bananzelelwe kwaze kwafoma i-Council of the Disabled. Ngubaba edelozvelo elobubelo ezisisisa ngempilo yabantu jikelele kodwa ngabantu abakhubazekileyo. Thina lo baba uChamisa lebandla le-CCC sikhala lemuli yakoMalinga, lemuli yakobulawayo, lesizwe sonke jikelele eseZimbabwe ukuthi silahlekelwe ngubaba ede ephezu kwe-political persuasion. Mina engikhulumayo uMagalela sisebenze sonke kukomiti ye-COPAC inyanga ezintathu sicubungula sisebenza labantu beZimbabwe saze sabhala i-constitution lapho esananza khona ukuthi abantu abaphila lobugoga ngabantu abafanana labanye abantu, abafuni i-discrimination. Ngicho laleyo kuthiwa yi-affirmative discrimination, bafana ukuthi baphile impilo ephilwa ngabantu bonke jikelele. Ngalokho sithi lala ngokuthula mfo kaMalinga, uliqhawe lesizwe noma bezakwenza iqhawe elithile, kodwa ukuphila kwakho wazikhethela ukuba yiqhawe ngoba usebenzile, uhlakulile, wathintitha. Namhla sine-constitution ekhuluma ngokunanzelelwa ngobunono kwabantu abaphila nge-disability. Siyabonga abakoMalinga abasiphi qhawe, siyabonga lemuli yakoMalinga edisiqinele iqhawe lethu. Siyathi sidilala ngokuthula, iqhawe lifa ngobuqhawe kwalo.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isiphathamandla sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulenhlanganiso evzivimbe imizamo yamanye amazwe awe-SADC kade efuna ukuthi kwenziwe umhlangano wesiphangiphangi phezu kodaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkokheli yebandla le-ZANU-PF edabuka esigabeni seMatabeleland South ihlangane lomongameli Emerson Mnangagwa ngomgqibelo eHarare bamtshayela ihlombe. Okwa
manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani kustudio 7 basakazi wethu siyabonga ukusinikeza izindaba ngolimi lwesiNdebele. Siyabuza lapho ukuthi so into le evele yayikelwa nje ekamnankakwe nje wahlala nje kanjalo ezithina kusiphathi kahle abanye sithole kanzima emazweni lapha siyabingelela studio 7 siyabonga.
Hayi ithemba likhona masizwa bekhuluma obaba omagalela amafasibanda ngoba hayi bakhuluma bafowethu bakhuluma kahle kakhulu bayizwakala futhi nomuntu okhuluma ukuthi bathi imfumba ungayiboni sesitha sakho ikhulumile iAfrican Union konke lamaSwatini ukuthi ukhetho lweZimbabwe alukho akuna president akulabani. Siyabonga kakhulu ithemba lathi sahlala sima kuze kulungile izwi lakithi ngoba vele one day one day kuzoluphela. Laba bazikhulumela nje laba bezani ngoba babamba izinto zonke ngenkani bacabanga ukuthi uma besezizinto kumele wenze ngenkani kodwa umhlaba ukhanyele ubhekile and lesi sikhathi samanje ukuqilibezela ngoba bakwenze ngokuthutha ngoba wonke umuntu babonile ukuthi bazama ukuqilibezela besebenzisa izibeki. Siyabonga kakhulu iSwatini kanti bangamanathi kuze kuse ngoba lapha sisemnyameni ngaphansi kwesandla sezanuphiwe. Siyabonga
mbingelele enkundleni hayi basakazi ipolitics yaba ngenye into ekwazi ipolitics yathi abantu behleli bezwana kodwa kungene ipolitics iyenze abantu begcine bengasazwani. Siyezwa kulamalanga njengoba abantu befungiswa lapha so abanye bengamakhansela abanye bengamamemba sephalamende isimanga yikuthi sizwa omama ama bekhuluma bethi bayajabula lawo bangenile mhlawumbe ukuba yikhansela kumbe ukuba yimemba ophalamende kodwa ebese sithi yena ulande ukuyamela omama. Kuyadanisa khona lokhu ukuthi umuntu uma ekhethwa esikhundleni ebese sithi yena ulande ukuyamela uhlangothi oluthile. Manje obaba ke bona bayamelwa ngubani ngoba uma ngempela sizasebenza ngendaba yokuthi umuntu ongumama engakhethwa ukuthi ebe lesikhundla esithile kupolitiki ungenele ukuzomela omama. Manje kusho ukuthi phela nabo baba labo kuyafanele ukuthi bengangena esikhundleni bemele obaba kambe kuyabe kuyisizwe esinjani. Mina ngicabanga ukuthi abantu uma bengena kwezepolitiki bangenela ukumela abantu hayi ukumela umuntu othile. Ngicabanga ukuthi yipolitics embi ekuxabanisa abantu edivide abantu. Abantu abakha bangabafana uthini ngabo kusho ukuthi abantu abakha bangabafana kabafiseli impilo enhle ngoba yena ukhetha ukuthi uzomela omama labantwana abangamantombazana. Asike sibe nepolitics ecacileyo eyemukela wonke umuntu ukuze sibe lokuthula sihlayisaneni kahle emhlabeni yindlela engibona ngayo mina.
Linjani mashabezulu linjani mashabezulu salungetho lapha emahashula bakwethu abantu kuthiwa ngenxa yokuthi sivotele iTCCC bathi bona kungcono basifakele amanzi eredot kuphuma idot yona ngokwayo eyetoilet phakathi kuphuma amaphisi lapha emahashula phakathi kwam empompini straight kuphuma amaphisi edot empompini yokunathwa ngoba livotele iTCCC yinto enkwesinceda sisela manzi lapha amanzi angikhona ayi amaphisi aphumayo aphuma ngapha amaphisi phakathi kwempompi encane hayi incedani wako
Studio 7 inhle Studio 7 inhle siyabonga kakhulu kakhulu ukuthi libe lisicekise lapho senza amaphutha khona siyakubonga lokho kakhulu ithini ingaqedi yesikhathi ngilesicelo kubalaleli beStudio 7 kubalaleli bonke likhona cela ukuthi lingaluzi ithemba masinyane ukukhiphizana somsebenzi olula lingaluzi ithemba lapho sengani selikhuluma ngamagama abuhlungu president wethu lesi nichamisa hayi izani kayisiyo ukuthi ikhiphile yehlulo Joshua Nkomo yehlulo olobuzeni olokhu lonke labo ojankirayi ayisiyo party phumalula kodwa asizinikeni ithemba lokuthi simncediseni umntwana ngemthandazo akukapheli okuyinto lokhu kusesendleleni enkulu silapho kuya khona. Ngizwa abanye sebehleba lathi ithemba siyokhuluma kubi kasakhulumi sethule ngani wahambe ekhoti hayi engavela ekhoti olokhu malaba bengajaja kuphela sokuhle kwaphela kusela futhi uright nxa yangangekhothi elwisane lakho before khothi ngoba ungavela kusekhothi ujajwe sokuphelile. Siyabonga sihlobo zami lonke nje abesizinikeni ithemba abesizinikeni ithemba imbono siyakwazi mningi siyabona siboni ngaso linye siyahamba sihambe ngonyawo olulodwa siyezwa sizwa ukufana nayo sicela sibekezeleni nini simbekezeleni umntwana simfake emthandazweni kuphela. Ngiyabona
sanibona sanibona ukhrisikandi iyadi studio 7 nasiphilile sasajabula thina bandebele sasajabula usiku lethu lizakaleyo siku lethu ukhumbula inkosi yethu umzili kasomashuba siyabule kakhulu wasumbula izizo zambanisela kwento iwadi kanti namhlanje bambene ngedade befuna ukusiphuca yona hayi zivuyele masisweni zivuyele masisweni saqhubeka siphambili yabo
sisebenzisanikele emsakazweni siyabonga. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu bakithi bezimbabwe ihlupheke kangaka kungala lapho abaza kukhalela khona babaza kubhekela khona ngoba babesuka le khaya ezimbabwe abaningi bangene ebotswana abaningi bangene e-South Africa kodwa la abase-South Africa bona bahlangabeza nembila zithutha ngoba igovernment ye-ANC ayilaqiniso iyababona ukuthi usiza olubasusekwela kiwo kuyini kodwa bajika babuyele bayawotha umlilo wodwa lezigebanga ze-non-pf lezi zizwe zisusa abantu kani bebaneka bebalekiswa yikuhlola amaqhuba omsebenzi abanye befonyelwa amacala bengabafuna ukubulawa abanye bakhona sebebulewa abazali nabafowabo basala bazintandane kodwa ngoba befika lapho igovernment yona le khona i-ANC yabo Ramaphosa iyabajikela ibuya futhi ikhampeni ngabo kuma-election ithi abantu basezimbabwe bathatha imisebenzi befaka inzondo kubantu babo ukuthi babajikele bebatshisa everyday abantu bezimbabwe betshiswa ngabantu babo Ramaphosa lana befoma lama-operation abangapheliyo bebabopha everyday befoka kungama-operation dudula ama-Afrika bona uRamaphosa uqeda bejike beyogcoka umnangakho onguye oqale inkinga kuthi amazimbabwe baleke buya la esezintandane amanye engasebenzi imisebenzi ingekho ngoba emhlubulweni umandebeleni abantu bakhona bacindezelwa ngumnangakho since 1980 kodwa the same ANC government ikushaya indifa lokhu kubuhlungu kakhulu uthola umzimo obunje umzimbabwe obukhanda ngamasibomo kanje angazi ukuthi abantu abangama-president laba abazifaka ngenkani ukuthi kuyoze kube nini sabo
basakazi be-studio 7 ngiyabonga kakhulu ukuthi lingithumele izindaba ngizwe lami okwenzekayo ekhaya mina ngumahubo mahlaba ngilapha e-Johannesburg ngihlala e-Cosmos City fisa ukuthi kuqhubeke ngokuthula kunje noma sekukhitshwe ama-results nale impumelelo ezaphuma abantu bengaxokozeli abantu bengabi lomsindo kungabi lokulahleka kwephefumulo yabantu okudinga ukulungiswa kulungiswe ngokuthula kungela kulimazana kungela kulimala kwempatho isifiso sami lomthandazo wami sidubekile kakhulu isizwe sakithi seZimbabwe akumelanga siphinde futhi abantu siba ngama-election akulungiswe ngendlela yomthetho indlela eqondileyo kungala kuchitheka isifiso sami lomthandazo wami ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ekwezemelika, inkosi uMohammed wakwele Morocco usebonge amazwe ambalwa aphathise ilizwe lakhe kulandela ukuzamazama komhlaba okudilize izakhiwo kwabulala abantu abayinkulungwane ezimbili 2100. Kwelunye udaba lanxa umnotho welemelika uqhubeka utshengisa ukuthi inhlelo zikamongameli Joe Biden ziyasebenza, ucwaningo olusanda kwethulwa lukhomba ukuba iningi kalithembi uBiden kwezenotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Tim Moringai.
Umnotho welizwe leAmerica ungathiwa uba uBiden hawu udonsa ngefalasi sibili ngoba sibona ukuthi economy eAmerica has grown in leaps and bounds, but nibona ngathi ama Democrats abakwanisi ukubuya befake emaphepheni la ku internet ukuthi izinto abaziyenzileyo mbeni bamelele ukuthi kuqalise ukukhankaswa kwe next year ukuthi babuye lezikhundleni zabo zombusazo weAmerica. So hayi, ngiyabona ukuthi i-economy umnotho ngabo uhlala uhamba njalo until next year, hayi ngibona ngathi uBiden bazambisela despite the fact yokuthi bathi his age, he's old, ungathi he's a steady hand on the plow.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ngambe ukubuyiselwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Kembo Mohadi kuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesitha sidibanele njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.